isayini yokutshengisa ukuthi umongameli wethu uqinile njalo ulamandla okugijima. Ungakhangela nxa abantu bejaha laphana begijima kule njongo one, umuntu anuyabe econcentratile njalo kakhulu lokuthi kuloko kwenza ngezempilakahle. So ubaba utamisa laphana ubetshengisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha leli zwe liye phambili, and ngendlela ukuthi nxa ugijima anti kaloku bekwe umgango ukuthi amakilomitha amangaki ugijima ngakho konke uyasebenza ngamandla wonke ukuba ufike uphuthe umganga wakho. Yikho ke ubaba utamisa etshengisa khona i-commitment yokudeliver i-change ukuthi ama-yardstick that were put in ngephathi ukuthi ngomnyaka ongaka siyabe sesiyenze lokho, kutshengisela ukubana sizimisele uku-achieve. Yikho kule kilomitha yena leyo.
Abantu bazwe njani bembona egijima labo kumjaho lo?
Kugcine sokungani i-demonstration ngikutshele mfowethu, ngoba abantu bathiye izimota bakhipha bagijima begqoke amasudu bejabule ukugijima nomongameli wabo, umongameli ozithokileyo ozehlisayo layo ogijima nabantu. Ubengela ngitho le-bodyguard elotode libaxotsha, abantu bajabulile. And ngiyakutshela kusasa okusayo wonke umuntu eHarare uyavuke sengogijimayo ejobhe kusenda ngenxa yentuba into abayiphiwe ngobaba uthamisa.
Siyazi ukugijima kungenye yendlela zokulondoloza impilakahle yomuntu, kungaba kuyinto ayigqugquzelayo yini njalo le ukubana abantu ukuze begcinakale imizimba yabo ihlale iqinile kumele bakwazi ukugijima?
Ungakhangela ontanga abaningi abalingana nomongameli Tshamisa, imizimba yabo isizinkalakatha, abanye sebehlule ukuzigcina bagula kwabanzi, kodwa yena njengomuntu oziphethe kahle oqakathekisa impilakahle yikho egijimile ekhuthaza uZulu ukubana eZimbabwe esiyakiyo siza kukhuthaza imizamo eminingi yokuthi abantu babe nempilakahle begcine imizimba yabo kahle. Yiyo enye ingxenye kababa uTshamisa eyenzayo through i-department yethu ye-health epathini.